Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Welamukela ku Studio 7. NgoLwesithathu ekuseni mhla ka 23 kuNkwenkwezi 2019 ngolwesine ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ngamafutha ezimota alokho esilela.
As long as things here ngama user things ngama bond siyathatha ama bond singene ku black market liyadinga ama user bona ku black market la imali yabo ayisatholakala. So yi challenge la, as long as into zethu zemali monetary policy lokilahlekila le fear iyabilahlekile njalo.
Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho sokwenzela kusasa leZimbabwe laba lokuvilibana, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa enhle.
Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgaba, okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sika Smith. Ungabona sokunjalo abantu basebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo, njalo likhumbule ukuthi siya live streama lolu hlelo kukhasi lethu leFacebook ku-VOA Ndebele, lapho ongasibukela khona. Ikomiti yedale lePhalamende ebona ngamandla amagetsi ePhalamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi izamema umphathintambo kahulumende omutsha obona ngalolu hlangothi umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimota elokho esilela. Lokho kuvezwe ngumnumzana Joel Gabuza, umgcini sihlalo wali komiti. Umnumzana Chasi ufungiswe izolo ukuthatha lesi sikhundla esasengesika umnumzana Joram Gumbo, njalo uthi uzaqeda inkohlakalo ebangela ukuthi amafutha la asilele. Ukuqonga kwentengo yamafutha sokubangele ukukhuphuka kwembadalo yempahla ezitolo lokunye okunenginengi okwenza impilo yabantu ibe lukhuni. Asizweni umnumzana Gabuza echasisa kabanzi ngalolu daba.
Baqala besithi no ngemva kwekhisimusi amafutha yabe esegcwele, sababiza sathi hayi ikhisimusi sidlule amafutha kakagcwale. Bathi hhayi silama-credit notes, so sesibhadile amafutha agcwele. Right, ayabakhona nini angemva kwe-2 weeks belokhu betshintsha kathesi nje besibabizile nje besitshela ngokunye ongama-stories ongazwakaliwe. Unokubiza lowo mutsha mhlawumbe ngasitshela iqiniso lizomutsha lo governor sithi hawu kathi isithembiso sakho phela wawuthe wena yabe sokuminjani. So yike sizakwenza kathesi, then sifuna ukuthi kathesi singele sibonisise ukuthi kathi kakhulu kuyini imilo kwenzakalayo phakathi kwefuel.
Uhlupho lona lolo lwe-fuel le-electricity lukhathaza njani abantu ezigabeni zenu?
Abantu bayahawula kathesi nje ukufonela bese bekukuzama ukudinga amafutha, amafutha bathi hayi kule petrol engine lakula. Esukwini lezi ezidlule bekungathi ungabhotabhota edrobheni ungathola nje lapha lalapha, kathi sakusela abantu nje sebetshona beselayi and akula hope lokuthi yabuya nona amagezi asakwazi. Esetshirezi nje basitshile ukuthi sebele 2 weeks kungela amagezi. Hhayi into zonke akulo kuhambayo soku hayi kathi soku hayi sokudlulisa amalawulo loku.
Manje le ndaweni ezinjengebhinga amadolobho amancana lawo balo hlupho olufanayo yini?
Okusinceda ngale ukuthi abantu balutshwana ngathi asila industry ning. So nalayo siyabe siwabila ngathi aphose kwane kodwa ukucitha kuloku kukhona lakho, ukucitha kuloku kukhona. So ukuhlupheka kukhona lokhu vele. Ububi bakhona amagetsi engahamba la manzi akusela ngoba konke kathi kusebenza ngamagetsi. So siyabe silodubolo indiwo ezimbili la.
Ingabiza umphathintambo omutsha kuyini kahle kahle lifuna ukumbuza khona?
Sifuna besinike exactly plan yabo ngoba abantu lawa lakuqeda lawa sisafuna umsebenzi. Then sifuna ukuthi sizame ukudingisisa ukuthi kanti vele kuyini kahle kahle kwenzakala ey'ntweni zamafutha, because uyabona ukuthi sesingathi sesikucabangele ukuthi hayi kukhanya kulabantu abadlayo la, kanti kungaba lodubo olungapheliyo elizweni kungaba njani khonoko. furu tisis ukuthi kari vele umninga zoma garage imali kuhamba njani vele baningana njani izimali because akusakhani ureserve bank la ukhuluma kwakhe laba bantu laba ngathi bakwi-industry bakwabakhuluma kwabo akula kuvumelana.
Sakhuluma lo mnumzana Joram Gumboko wathi uhulumende uthole i-50 million kuyabe uhamba njani kufika kube le ngxaki ngapi?
Bakhuluma ngezikweleti ama-arrangements ama-credit arrangements izikweleti eziyabe zivunyiswe ukuthi hhayi wena bank akusibhadalela amafutha athize sizaphela some kind of assurance yokuthi hhayi ungasinika imali yakho sizakubhadala. Manje amabhenki wafuna imali la ma-suppliers efiyeri afuna imali asela themba la madoda lawa akhuluma ama-15 million ngasethi kuzweka ningi khonoko but akula mehluko esimbonayo kathi yona nxa imali sibhadile kungathatha 20 years zilokhu zilayini anti uyabhadala namhla ifuyele emini ngoba kathesi bazitshele ukuthi vele ifuyele ikhona ayisekho ikuma-storage tanks emasasa ngale so awusafanelanga ukuthi ube asofiyele ukuthi izapompwa ivele feruka ngoba already iphakathi kwelizwe ikubhadala nje same khonapho sikhathi siyiphuma ifuyele ingene ematankini.
Yela nxa sokulo mphathi ntambo omutsha libona ingani uhlupho lolu luzabangcono yini?
Aziboni ukuthi ungatshintsha abantu bezitshintsha abayi-10 20 mina ngoba as long as lizwe lingelamali i-government is buying fuel ngama-user right thina isithengi sele ngapha ama-filling stations singama-bond not ama-bond lana awathengi ifuel sebeyangena futhi bedinga ama-user la ukuthi bethenge ifuel futhi anti yabona ukuthi udivelopani ukhonapho as long as sithengi ifuel ngama-user sithengisa ngama-bond siyathatha ama-bond singene ku-black market liyadinga ama-user kona ku-black market la imali yakho layisatholakali so yi-challenge esilayo as long as iinto zethu zemali monetary policy loku ilahlekile le fuel iyabe ilahlekile njalo.
Lo mnumzana Joel Kapuza umgcini sihlalo wekomiti yedale lephalamente eye parliamentary portfolio committee on energy and power development. Lanxa iningi likhala ngokuthi ukubhidlika komnotho welizwe sokwenzela kusasa leZimbabwe laba buvilibana, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe usebenza gadalala ukuze afake ilizwe esimeni esile kusasa engcono. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi la enkundleni yeTwitter ngemva komhlangano labo somabhizimusi bakwamanye amazwe eHarare izolo. Ezama ukuhuga osomabhizimusi laba, uthe leZimbabwe lilamathuba amaningi angabatholisa inzuzo enhle alubana bethe bazotshala imali zabo elizweni leli. Kodwa ingcwethi yehlaziya izombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana utshele untungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi ngabuboni ububele uphansi kobukhokheli bukamongameli Mnangagwa.
Konke khona lokhuyana abathi bakususela umgabe bakwenze bakuphinda kaningi. Suzuthola abanye abantu abaphelele emqondweni besithi hey madoda ungathi kwakungconywana ngaphansi kwamgabe. Okuyinto ebuhlungu efana nokuthi uzwa abantu bethi ungathi kwakungconywana ngaphansi kwesandla sikaSmith. Ungabona sokunjalo abantu bayasebedidekile, sebephelelwe ngamaqhinga, sebephelelwe ngamacebo. Ngiyaphinda njalo akulasimanga uMnangagwa angasenza ukuthi umbuso lo ujombuluke kube lempilo ebantwini. Kumele kuhlalwe phansi bona ababakhokhela amabanza ombusazwe kukhulunyiswane. Kudingwa amaqhinga okuthi umhlaba ungacelwa njani ukuthi uncedise impilo iye ebantwini beZimbabwe usapho lonke. Kodwa kungabi le nkokhelo eyodwa yena ubabuchamisa kumbe uMnangagwa ongathi yena uphethe izihluthulele zombuso wezulu. Akumelanga kube njalo futhi eZimbabwe ngaphandle ngasifuna ukuzithola singaphansi kombuso ofana lokamgabe futhi.
Umgabe yena uthini nxa ebona yonke le nyakanyaka eyenzakalayo ngokubona kwakho?
Ngabe kanazono zakhe ngabe uyahleka. Kodwa ezakhe ziningi uzahleka ehlekela kuphi njalo ehleka lobani. Phela yena lempilo yakhe lende ungathi ugcinwe ngumdala emgcinele uthi azibone bonke ubuhlungu abuzwe bonke ubuhlungu layo abufake ebantwini. Nga umsulwa ngakala zono ngangithi hayi lapha khona leli lihlehla liyahleka kodwa uyahleka lobani ehleka njani ehlekani enjeyana izandla zingcolile ngegazi labantu enguye futhi owadala wakhulisa bonaba abantu abayibo abahlukumeza umbuso weZimbabwe kathesi. Ngakho uhleko lwakhe uyahlekela esifubeni baba ngobana uyabe mingaziphi inyawo ehleka.
Ngobani abamele babambe iqhaza kulolu daba?
Kumele kube lo mbuthano wabantu kuhlangane amabandla amaningi lomphakathi weZimbabwe ungajiwa emuva. Kukhulunyaniswane kudinga isinga, kungabi lo muntu ozaphakama azishaya isifuba athi yena nguye uthenjwe yena njalo ngaphandle kwakhe ilizwe alisoze lilunge. Yinsambatheka ke leyo engasibisela emuva ebunzimeni esivela kubo. Ngakho umphakathi weZimbabwe kumele ulethwe phambili, abameli baleyo mphakathi weZimbabwe, izinduna zabo, ama-parliamentarians yabo, lamabandla onlawa, lama-civil society organizations onlamela abantu labamasonto, kubuthane kuhlanganiswa amakhanda, kunikwane imibono, umhlaba ucelwe ukuthi hayi sicela lelekelele sizama ukuvusa ilizwe lele bese lithona phansi komhlaba. Akumelanga kube lo muntu oyedwa uzoba ngungqongqoshe athi nguye nguye kusasa yena lowo muntu uzakuthi ngumlimi bese sithini.
Lo mnumzana Denis Zulu Macaphulana ingcwethi ecubungula ezombusazwe sixoxelaye ese Johannesburg kwele South Africa. Ngesikhangele eziqhamukayo ezivela kumaphephandaba lemsakazo ehlukeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi idolobho lakoBulawayo liza kwamukela amabhasi amahlanu awezupho, wona abhadalisa amasenti angamachumi amahlanu kuphela, 50 cents. Isiphathamandla senkampani yezupho umnumzana Evaristo Matangwa ubikwa esithi amabhasi la azafika koBulawayo namhla lakusasa. Uhulumende uthe leZimbabwe lilemali yakwamanye amazwe eneleyo ukubhadala amabhizimusi kuhlelo lo-Interbank lungaqalisa ukusebenza. Ekhuluma kuhlelo lwe-ZBC lwe-First Nation, umnumzana George Gova Matanga oyisiphathamandla sikahulumende uthi iZimbabwe yenelisa ukuba le mali e-$1.2 billion iminyaka yonke evela ekuthengiseni impahla okuyiyo ezasetshenziswa ku-Interbank Market. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumele wona nge-WhatsApp.
Le njani basakazi be-Studio 7, siyabonga umsebenzi omuhle elisenzela wona isikhathi zonke. Silokudana kakhulu ngokukhwela kwesitikweli, kodwa uhulumende kamnangagwena lowo uyehlisa intengo yamabhasi ezukho nge-50%. Futhi ke labo abasebenzayo abamakhombi lama-private buses, i-business yabo ayisekho. Kodwa isimanga ukuthi nxa ngikukhangela bazama ukubamba ukuwina ama-souls abantu bema-town ukuthi bathole ama-vote. Kodwa uzagada nge-50 cents usiyathenga isinkwa se-5 grocery edula e-town phakathi, nxa usubuyele ugade nge-50 cents akulangqondo lokho kwinto kwakhona. Nxa ngithi ngiyakukhangela kuhle ngikuhluzisisa mbona abantu laba abalamethi la abawafake phela lasemaphandleni amabhasi angikhona bekhona kubonkayi le sebakusigada ngama-50, kubo-Bed Bridge sesigada ngabo-$50, kanti ndaba bewafake emathawu bazama ukuthi bezama ukuwina abantu ukuthi babavotele. Ha,
uyazi madoda into ezima lapha ikuthi amavoti ungariga indlela ofuna ngayo, kodwa ikhonomi awungeke uzowukwanisa ukuyiriga. Yikho lapho zabonakala khona ukuthi ubutsotsi bakho bufitshane, ingqondo zakho zimfitshane, umcabango wakho umfitshane, ngoba vele ukuriga uzariga kodwa ikhonomi nkani. Lo khulumo wakhe lowo wathengwa vele ngoba vele usebenzela izanu, ngoba izanu vele yayivele lakukho ugrawundi yayisiba lo muntu oyi-1 wesindebeleni osetshenziswayo. Vele amandebele siyasetshenziswa, sivume futhi sibulale abantu bakithi ngoba vele siyabe sisebenzela isikhwama sethu.
Yazi into ekhuluywa ngugawule so yazi iyahlanzisa, izwisa ubuhlungu ngoba ukhangele yakho impilo ngoba bakho abantwana bengekho la laye futhi engumuntu ozulayo njalo yena ekwazi ukuthi uyathola into efanele ayitholayo. But ngabe ngumuntu okhangeleyo ukuthi abantu abamvotelayo badube kanjani, ngabe kakukhulumi lokhu ugawula ayikho khona. And indoda eyisiphukuphuku ezathi kungayiphelela one of the day uqaye engene one side waphuma kuye uza kubona khonokho esikubonayo. Asazi inkosi mayimphethelele imfake isandla.
Sanda nokuStudio 7 unonkosi lokukhulumayo. ngembuzi nabantu beStudio 7. Owisho ukuthi kubandla lezana uPF lapha umuntu elingakhuluma naye okanye lamphiwayo ukuthi likhulume naye ohlangothini lezana uPF nguyogawule kuphela lo odlala ngesikhathi sethu. Sikhathele kube sizwa ipraise yomngane wakhe lo ababeplane into zabo ezitsholotshogedi betsha umgabi khulu. Ayikho enye into ayaziyo uGabula ngaphandle kwethu baba upresident ED. Yonke into eyenziwa ngu-ED is glory. Yonke into eyenziwa yizanu is glory kuye. Ake lidinge abanye imiqondo yabanye abantu, asiye yedwa umuntu wesiNdebeleni emhlabeni lapho uGawule wenu.
Besicela ukuthi lapha into lesizwe kahle ukuthi kuhlala kukhulunywa ngomnankagwe sonke isikhathi. Thina siseBotswana sidla kahle, kodwa masicabanga ukuze ekhaya imalini yokhulunywa ngayo ama-RTD, kukhulunywa ngamabhondi, asakwazi ukuthi kwenziwe njani. Akubisele imali eyiyo eyathiwa nguJoshua Mkabuko Nkomo, ama-$100 ayethenga ama-$0.50 ama-$2 imali eyayithenga. Kathe sikubukuthiwa umnankagwe uyabusa, ubusa njani yena kungela mali elizwe? Abakhulumisane lo Chamisa belungise imali yelizwe first, yikho bezabuya bebusa abantu bevotele. Umnankagwe lokho kuthiwa umnankagwe, kodwa kuwonakala kuyaphambili.
Salibonani emsakazweni weStudio 7. Siyabonga, sithanda ukubonga ngendaba elisethulela zona nsuku zonke eziliqiniso. Kungayisini ngawo kunenga sikuzwa okwenzakala lapha kwelakithi eZimbabwe. Lapha into ekhona nje sikhala ngayo kuyenzakala nje ukuthi izanu PF iphume embusweni, yikho lapho esibona kuthiwa kungaba ngcono sithiwe ngumoya. Cause ekuqaleni especially kithi ngapha emaNdebeleni sasithi mhlawumbe izanu PF ihlukumeza thina sodwa, but ma ngithi ngiyalalela emsakazweni phose insuku zonke ngithola ukuthi kukhala wonke umuntu. Ishona leNdebele wonke umuntu uyahlukunyezwa. So kusalayo hayi kusho ukuthi vele uhulumeni lwezanu PF akalazwelo. Ungabona umuntu ehlukumeza ezehlukumeze labantu bakibo, kusho ukuthi ule problem. Ngoba kathesi kunje amabhasi ayehlile siyabona, but amabhasi azayehla siwagade siye edorobheni sifike sithenga into ezidulayo akusizi lutho. Ukuthi nga bayehlisa izinto emashopu nga kuyazwakala, bekhweza ifiweli izinto ziyakhwela, cause izinto sizobona ngakho sesikubekela kuyo uNkulunkulu ukuthi nguye osekwazi ukuthi uzasenzelani ngaye zanu PF le, ngoba akwekhuluma iqiniso shuka sikhathele ngayo. Ngiyabonga.
Lawo ke ngamazwi abalaleli bethu. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuWhatsApp kwinombolo ezithi +12024640318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318. Sinjalo sithanda lokubonga labo abasibukeleyo kukhasi lethu leFacebook lapho esilive streama khona. Nomthandazo Nkomazana, Silosano Khoza othi sisonke mamhlanga uvuke njani Nkosazana? Hayi sivukile lo Nomthandazo layo uMankomazana yasivukisa. Silonomsaneke vanelaye ubukele lathi siyabonga. Silo Sikhumbuzo Mlalazo othi lukhulula ka ezweni lakithi. Ye sizwa abalaleli lapha bonke bekhuluma ngokudana okukhulu. La nguZonda uPamela Khumalo uthi salibonani Mahlabe Zulu. Lo Nomsaneke vana uthi good morning ngolwesine. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abasekela ukuthi abesifazana babe lelungelo lokukhupha izisu nxa bekhulelwe batshengisele emadolobheni amaningi eMelika kanye laphandle komthethwandaba weSupreme Court khonapha eWashington DC. Bazama kuvimbela imithetho enqabela ukukhupha izisu kusiya ngezizathu ezehlukeneyo besithi izaphambana laleyo eyomnyaka ka-1973 eyayikuvuma lokho. Uhulumende weMelika useyekele amalungiselelo awokuthi kube le mali yephepha e-$20 elomfanekiso kamuyi uNkosazana Harriet Tubman onsundu owayeyisigqili wagcina esekhankasela ukuqeda islavery kulena leli lizwe. Izizathu kazicacanga kodwa uhulumende uthi imali le iza kwethulelwa umphakathi ngomnyaka ka-2028 lanxa kungaziwa ukuthi iyabe ilomfanekiso kaHarriet Tubman na ngaleso sikhathi. Umbukiso omkhulu lapha ke sesikhangela izivela kwelemelika owezamabhizimusi lokuzilibazisa weZim Expo uqala kusasa eChicago khonapha kwelemelika. Lo ngumbukiso wamachumi amabili selokhu iZim Expo yabunjwayo ngabadabuka eZimbabwe abahlala eMelika. Ukukhangelelwe ukuthi kuzabe kulabo somabhizimusi ababukisa impahla, abantu abazadlala inguqu, abachaya imiculo etshiyeneyo, umncintiswana wamantombazana uMiss Zimbabwe USA kanye labanye abathakazelela umbukiso lo wenziwa kanye ngomnyaka kwelemelika. Abamele isigodlo seZimbabwe emelika bakhangelelwe ukuthi bazanika abadabuka kwele Zimbabwe incwadi eziqakathekileyo ezifana lezokuzalwa, ezama-birth certificates lokunye okuchiyeneyo kusukela kusasa kuze kuyefika ngesonto. Ake sizwe uGibbs Dube Studio 7 exoxa ngodaba lolu lomnumzana Quiet Ncube omunye wabaqondisi beZim Expo.
Lo nyanga silapha eChicago, Illinois. Into esesizama ukuthi siyintshintshe, sifuna ukuthi sibone ukuthi umumo oseZimbabwe, ikakhulu ezamabhizinisi seZimbabwe, iMinister of Finance, sizama ukuthi sizwisise ukuthi uhulumende lo mtsha singangena njani ukuthi sizame ukuthola uncedo layo uhulumende ukuthi zame ukuthola uncedo kithi. Ngoba kulezinye izinto sibe sizibona ukuthi singathuthukisa isizwe sakithi uma sihambelana sidlelana le Minister of Finance eZimbabwe. Kade silaye nje lapha inyanga ezimbili zedlule uMinister uMthulisi Ncube. So siyafisa ukuthi sazi ukuthi uhulumende wakhathesi uzamani lokuthi singenzani ukuze sithuthukise ilizwe lakithi nabantu bakithi.
Kukhanya kuyancebeka yini likhulume lo baba Ncube elize limbone ukuthi lingadonsa ndawonye yini njani kwezamabhizimusi lapho.
Into enhle kakhulu, ningasangena ezepolitiki, into enhle kakhulu ukuthi sakhuluma la emangqamu. Kwakumele ukuthi abe khona kuyoliviki eZim Expo, kakusaphumelelanga ngenxa yokuthi ngumuntu obhizi kakhulu. Sazama njalo ukuthi asithumele ummeli wakhe omunye ongammela, kakusaphumelelanga njalo, but siyakhuluma sibe nyanxa singasoza ke senze lutho khathetho kwayo leziki elengenayo. Silakho ukuthi sizame ukuthi simlethe sibe lokukhuluma, sikhangelene, sibuze imibuzo, sidinga izicwayiso, sizwe ukuthi uhulumende weZimbabwe ujongene ngokuyini abafuna ukukwenza kusasa. Sizama ukuthi basazi ukuthi lathi sinjenje singamalunga eZimbabwe, siyiphethe iZimbabwe, inkaba yethu seZimbabwe, kutsho ukuthi ke imicabango lezifiso zethu zokuthuthukisa ilizwe lethu esingakwenza, esingakwenelisa ngamandla ethu, singakwenza uma uhulumende sikhuluma lakhe.
Ungathini ngalokho okuyabe kusenziwa ngabantu abavela esigodlweni seZimbabwe khonapha kwelemelika lokuthiwa yi-embassy? Babe bajala ukwenzani nxa ukuthi lisembuthanweni lo?
I-embassy sidlelana layo kakhulu, angisakuqambanga. Iminyaka yonke uma sisenza iZim Expo, i-program yethu, ningazungula i-program ungakhangelisisa uzabona ukuthi i-program yange-Friday ntambama, nge-Friday emini, nge-Saturday ilanga lonke, siyaba biza beze bezo processa ama passport lama visa lama birth certificate konke nje ukudingwa ukwenziwa ngabe embassy siyayisusi embassy eWashington DC sithi qithi ezin expo konke akwenzayo ehofisini ye embassy bakwenza ezin expo iminyaka yonke siyabaletha siyabathumela amatikiti siyababhadalela njalo siyabafaka emahoteleni ngezimali zethu siyabayadla siyabanika ukudla sibabuyisele futhi ngemali yethu ngoba sifuna ukuthi bazenceda abantu beZimbabwe kuyadula kakhulu ukuthi abantu amaZimbabwe besuke lapho abahlala khona besize eWashington DC kumele bahlale ehoteleni kumele bathenge amatikiti konke lokhu kuyadula kukanti ke thina singabaletha ezini expo abantu sebezokwenza lokho abakufuna babuya lezingane zabo belungisa beprocess ama-passport nako konke okudinga banceda sibile kakhulu izin expo le-embassy siyahambelana kakhulu kakudingi ukuthi asihlangani lezepolitiki ngoba i-embassy ngeyethu sonke kayisiyo kazapho kayisiyo kazano kayisiyo ka-MDC kayisiyo kabani ngeyeZimbabwe
lo-ke ngumnumzana Quiet Ncube ongomunye wabaqondisi bombukiso weZim Expo obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Sibonge njalo uGod Knows Khumalo othilinjani msakazi weStudio 7. Ngikhuluma ngise Bryanston eJohannesburg. Uhulumende wezanu PF uyehluleka. Usano Khoza uthi labo usola umnumzana Gawule asebebaningi abamsoleyo siyazwa konke likukhulumayo. Umusa Mazibuko uthi uqinisile lo ubaba lami uGawule lona uyanginyanyisa. Kodwa la iphela ulelungelo lokukhuluma lokuthi abe lombono ohlukeneyo. Hayi ke siyabonga imbiko yenu. Kathesi ke silalele abafana bakagodlwayo behaya umuyi uJoshua Nkomo. Bageza ngochako abanye begeza ngamanzi unze nsundu yabe nsundu qali wesiziba saseRhodesia unze amandla bele eyakhupha abamhlophe esizibeni zabhulukude linkabe zasidunga bhulugwe lendoda eyodwa eligqoka lijumi lamadoda ijubele imhlophe elakhisidleke wahlala imkhumbazana wena wembu umgodi wangawuhlala owavula inkundla wasinela izigxawu wacitha umlilo wasentumbane phehlahlela imanzi abanye bewubhula ngelomileyo unangunanguya namhlazana kungayisuye umunye babemphethe obulawayo phambidinga phansi laphezulu kanti sendize wonkonjane wayezizweni umahamba yedwa ethembintonga yakhe abanye behamba namabutho begade ngenganunu ama-AK-47 umdala wethu umafukufuku unyongolo umcamuro ulinda owembabasala bencinda undunankulu wezitlafosi owathumela amabhunu izwi fathi lifike litshela abangakezwa ukuthi lukhulu luyeza eRhodesia kwenzeka inkemenkeme yendaba yaduma inkafu lakufa libalele wahlangana lembila zithuthu smith dawindiza mthini evictoria falls waphuma ugeneral peter wals wathi uyinkunzi mkabuwo ayikho enye inkunzi engihambisana lawe e-afrika kulikhawe lamakhawe nyongolo elakhodama ingelanxeba emhlane umkhonto owalolo wacitshe njelele intaba engaphulwanga kakhukazana athazama ukuyikaza amabhuna ehluleka imbabazane. Abafana bakagodlwayo singakehlukani nge sibone ezinye bezikhokhela. Ikomiti ye-Parliamentary Portfolio Committee on Energy ithi izamema umnumzana Fortune Chasi ukuthi achasise ukuthi kungani amafutha ezimoto ayilokho esilela. Umongameli Emerson Nangagwa uthi ingxaki ezikhona kwezomnotho zizaphela ngoba uphathekile ngokulungisa ezomnotho welizwe. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.